investigate ukuthi into yakho na yahamba njani kube le official investigation uhlupho ke kuba yikhona ukuthi ke ngubani olamandla ukuthi aba investigate ngoba ngabantu abaphethe amandla so ukuthi ke baza investigate ngoba lapho yikho lapho kulohlupho khona manje sihluzi sisiwe kuphuma ukuthi ngempela ubani wenza lokhu ubani wenza lokhu ngabantu abomthetho manje ke kungahlupha khona apho
ye pho manje kumele kuqalise konke lokhu ngubani ngiyabona kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission kulamapholisa kumenjalo amapholisa athi sehlolisisa kodwa ke akukhanye ukuthi kuyanga
izakhi yona leyi Anti-Corruption Commission yiyo vele efaneleyo ukuthi khona ikucubungule khona lokho kuyini kodwa ke njengoba ngisisho amandla ayilawo awukuthi icubungule abantu abakhulu njalo even labona laba abancane bacubungulayo ama-cases ayo lapho ephumelela khona ungathi malutshisa kakhulu
singathi pho akuyindawo phela lokho
hayi ukuyandawo akuyindawo vele kuyinto lokho akuyindawo okunye phela okungalungisa izinto zona lezi yikuthi nxa kukhethwa nxa likwazi ukuthi hayi uncuba izinto kazenzi kahle uyadla ufika enyule inyama emvizeni azidlele linganithumi ukuthi kanyiyehlela manje uzabathela abantu bona labo ngiyenyula inyama ngimi futhi engithunywayo ukuthi kangiyeva mbindi nakhona akula nto engalunga okunye sabe sokufuna ukuthi umuntu ikakhulu umuntu oqhatshwa nguZulu ngokumvotela likulungise ngokuthi umuntu wakhona lingamvotela yikho kungasiza khona lo ngoba akula zakhi eyabe ikhethwe yimi ngayifaka kube sokuthiwa ngayizongicubungula iyangicubungula isithi